Ngiyabonga kakhulu sithandekile ngethuba leli. Uhlelo lokudinga abontanga ukuthi sithole abontanga kobulawayo luyaqhubeka loba khona nje kulengxakela eyokuthi imithetho efakiweyo eyobhubhane lwe-COVID iyaphambanisa ngokuthi asikwazi ukuhamba sihambela abontanga sisiyababona endaweni zabo ezijiyeneyo sibonisana labo sibatshela sibachasisela esifuna ukuthi sikwenze njengabontanga ukuthi sitshintshe ilizwe lethu kutshintshwe inkokheli zethu ukuthi bekuzwisise okuyikho esifuna ukukwenza njengebandla le-MDC kodwa uhlelo lona liyaqhubeka nje sisebenzisa ama-platforms awama-social media kodwa akula ma-effects angaba khona okufana lokuthi ngabe siyabahambela sibonisana labo besibuza labo imibuzo nje sixoxisana so kodwa uhlelo lona nje liyaqhubeka loba kungafani lokuthi ngabe sikwenza sibahambela
ekuhambeni kwenu bathini abantu lamukelwa ngezandla zombili ngabantu elihlangana labo bafuna yini ukuthi bebuye ku-MDC kumbe balisola
ekuhambeni kwethu abantu nje balembono echiyeneyo abanye abavela kumabandla achiyeneyo anjengabomthwakazi abanye abavela kwamanye amabandla awezanu PF balembono nje echiyeneyo kodwa okusihlanganisayo kakhulu ivision esilayo njengabontanga lalokho esifuna ukuthi sikwenze ngoba ungakhangela bonke ontanga bonke balama problems afanayo abala msebenzi abala zindlu ende lokusasa labo alikhanyi ukuthi liya ngapi so yikho okusenza ukuthi nxa sikhuluma labontanga abasizwisisi ukuthi kulokunye okusihlanganisayo okungelani lamaphathi so imessage yethu nxa sisithi a new Zimbabwe a young generation bayakuzwisisa kakhulu ngokuthi bayabona ukuthi bancindezelwe kakhulu ngabadala bayakubona ukuthi abadala abakhangeli ukuthi ikusasa lethu liya ngapi
kulabanye abasolayo abathi ibandla le-MDC akukho okuningi elikwenzayo ukuthi ngempela sokubuya ukhetho luka-2023 lizamisana lalo ibandla lezanu-PF
okukhona yikuthi sizama lathi ngandlela zonke zokuthi sibe sikhankasa kuma-social media but bekunzima nje njengoba liyananzelela ukuthi imithetho efakiweyo nguhulumende eyokuthi abantu bengahambi kungabi le mbuthano kungabi le mhlangano ngendaba zobhubhane lwe-COVID yikho libona silama-virtual meetings amaningi.